uyabuye ewaza nje kungelalutho lokho esebe lokho sikutshela ukuthi umngameli usenze lokho lalokho ngamaphupho izifiso eqinisweni akulalutho olubambekayo ngoba awusoze uhambe uye buya ujimbile lapho oye khona usuke kule ngxabane enkulu lapha ekhaya akulazibusiso labakhona le phela sebesazi ukuthi ekhaya le kuchithe igazi labantu ekhaya le kwephuka amathamba abantu ekhaya le abantu apho ngudojwa bephosele ezitokisini omama badlwengula umhlaba ukhangele
kodwa sizwile umanyano we-African Union ukhipha imbiko yokucothoza abangena ezitaladeni betshengisela bengacothozi amasotsha lamapholisa okutshengisa ukubana bayakholwa lokho okukhulunywa nguye umongameli ukubana hayi into le yayingani ijonge ukugenqula nje uhulumende ibangelwa ngabantu abenhlanganiso ezizimeleyo uthini wena ngalo
uyabona kande labalaleli into le iyamangalisa kodwa ke thina abanye kasimangali ngoba kuwo umanyano we-AU wona lawo ungakhangela abanye abavela emazweni abo labo badlala ukuhlubhu bathwele nzima emazweni abo ngendaba zombuso wona lo ngakho-ke nxa bengathi bayavikelana kakumangalisi angithi phela nxa bevikela kume bavikela omunye wabo ngoba kusasa kumbe namhlanje labo ziyabuya okwathiwa bafana kwelakiwe okwesibili yini inhlanganiso ye-AU engayinika iZimbabwe sesikhuluma into zomnotho imali lani lani anti bonke nje izicelo ezicelayo akumangalisi kumele bakhulume ngalizwi linye basole laba abacabangelti babadala udlame ngoba labo bazivikela emazweni abo labo bayabulala bayantshontsha ngabahlonipha abantu ngakho kakumangalisi bazakhuluma bavumelane laye kodwa kakulali kuthonza pho mathina sikhuluma ingqubekela phambili yelizwe hayi khona ukuthabisana nje inkulumo ezingelamsebenzi
kodwa impumela yomhlangano we-African Union le ingayitshengisa ukubana umhlaba awunanzi yini indubo ezikhona elizweni ezibalisa lezi osuke waziqamba
kanti labalaleli thina abanye sesike sabhoda sahamba sahlangana labantu abavela emazweni atshiyeneyo umhlaba uwubona unje ulo mkhumbulo omfitshane njalo bathembe khona lokuthi bangakhuluma ngako ukuza kwedlula ngoba kabahlali kulawo mazwe kabazihluphi ngakho yana nje iclub yokuxoxisana kabalandaba lakho yiloo lalowo uyaziphandela lapha khona laphana bayahlangana nje bayagwejisa njengabantu abadala ngakho vele akumelanga ke kusimangalise konke khona lokhu abakukhulumayo kabalandaba lo muntu kanti kungathi bona ababusa amazwe ekhona laseafrika singelandaba lathi khwabemzini kesikhongihlana lalapa emahoteleni ama-conference center bazazihluphela ngathi angithi vele babona kubo bona babasibusa ukuthi vele kabalandaba lathi yikho besibulala besibopha besintshontshela besithethisa besiqambela amanga.